So we see card defender ku VOA Ndebele. Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 21 kuMbimbitho 2021 ngokifutube. Endabeni zethu lamhlanje. Sokulungiselelwa ukuhlatshwa kwabantu okwesibili iJackson yeSinopharm.
Silindele ukuthi sihlatshwe kwesibili. Loba nje sizwa ezinyingcitshi zisithi kungaba lezinyalo nxa sekuhlatshwa iJackson yesibili.
Umnumzana Obed Gudu osuke kumabandla aphikisayo wangena kubandla leZANU-PF ukuthi wethuza kwenzakala kumacele eMDC.
A lot of regionalism, a lot of tribalism, not to mention the violence.
Wakuxokozela kakhulu ugcwele ubandlululo ubukhohlakale lokunye.
Kungcwatshwa umlingisi olodumo u-Annie Mira obuleweyo kule South Africa.
Sizobushunga ukulahlekela nitalent elingaki uAnna Mira ukuthi ulahlekeke sifa kabuhlungu.
Uzigogo lo James Marabini usanda kuthula ingoma yereggae ethakazelelwa ngoZulu.
EZimbabwe, eAfrica kuzo zonke indaba ithanda kakhulu ingoma le.
Sizalethulela ezamasiko ezabatsha kanye lezokholo lesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Kukala kusasa uhlelo lokuhlaba okwesibili abongi odokotela labanye abamukela iJackson yeSinopharm kusungula uhlelo lolu ngomhlolanja lonyaka. Ubathamile Masuku usethulela lolu daba.
Uhlangothi lwezempilakahle luthi bedlula inkulungwane ezingamachumi amane i-42,210 asebehlatshwe ukuhlandla lakuqala ijekiseni yeSinopharm eZimbabwe eyokuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19. Kukhangelelwe ukuba ihlandla lesibili lizaqala kusasa elizweni lonke jikelele. Umsekeli kamongameli umnumzana Constantino Chiwenga sewahlatshwa okwesibili esenzela ukukhuthaza abantu ukuba bahlatshwe ijekiseni le eyanikwa eleZimbabwe ngele China. Unkosikazi Juliet Khumalo, umongi osebenza esibhedlela se-United Bulawayo Hospitals, uthi sekhangelele ukuhlatshwa ijekiseni yesibili.
Mina ngikhangelele ukuthola i-second dose ye-COVID vaccine ngolwesine lololuza. Engingakutsho ukuthi size sihlatshwe kuqala. Angizange nje ngibe lama-side effects ngaphandle kokuzwa ubuhlungu kungalo engahlatshwa kiyo. Ngalokho ngibona ingani i-vaccine le isefu. Kasikhuthazeke siyihlabe sonke ukuze sivikeleke kubhubhane lona.
Umongi umnumzana Wellington Chabangu uthi laye uselinde ukuhlatshwa okwesibili.
Asilindele ukuthi sihlatshwe kwesibili. Loba nje sizwa ezinyingcitshi zisithi kungaba lezinyalo nxa sekuhlatshwa iJackson yesibili. Kodwa siyananzelela ukuthi abanye lokhu bengani basahlehlele emuva ekuhlatshweni lapha mhlawumbe balindele ukuthi abanye behlatshwe iJackson yesibili beqale bebone abantu abakholwa ngokubona. Kodwa singakhangela vele ngekwempilakahle, izinyalo zikhangelelekile vele kuyo yonke imithi esiyithathayo emzimbeni yethu. Kungasikho ngenxa yaleyi coronavirus kuphela, kodwa ke yonke vele imithi injalo. Ingakho akumangalisi ukuthi abantu bebelezinyalo nxa bengahlaba lijekiseni i-coronavirus yesibili.
Unkululeko Mathe osakhulayo ofunda i-National University of Science and Technology uthi usezimisele ukuhlatshwa ijekiseni yeSinopharm njengoba kungela muntu okuthiwa ulaliswe esibhedlela kulandela ukujova ijekiseni le.
Indaba ye-vaccine nokuthatha i-vaccine ku-right ngoba sibona ama-ministers labo First President beyithatha, so asikaboni problem kiwo. Kathi asamenye sithatha ivaccine, sihlale sivikelekile kucorona.
Umnumzana Ambrose Sibindi, isakhamuzi sakoBulawayo, uthi akumelanga abantu babanjwe ngamandla ukuthi bahlatshwe ijekiseni yeSinopharm.
Wali siyananzela ukuthi umkhuhlane we-COVID-19 umkhuhlane omutsha. Imizamo yonke ikhona yokuthi lo mkhuhlane unqandwe ukuthi ungamemetheki. Siyakwazi ukubana kule nkulumo eziningi ngawo le vaccine ukuthi ayiqedakali, abanye bathi iyaqedakali, kodwa sikutsho ukuthi lanxa kunye njengezakhamizi zakoBulawayo, abantu abahamba abakhululekileyo bahambe bayehlatshwa kwenzela ukuthi bavikeleke. Kodwa lo ongakhululekanga njengoba kungabanjwa ngamandla laye ngazihlala, kodwa kuqakathekile ukuthi xa ungakhululekanga ungabambani ngamandla ukuthi bangayihlatshwa. Sibayelena abahamba bahambe, abesala wabesabe, sikusondo kunjalo.
Umqondisi wogatsha lwezempilakahle ukhansili yakobulawayo udokotela Edwin Sibanda uthi inhlelo zokuqhutshwa kohlelo lokuhlatshwa kwabantu iSinopharm kusiya phambili siza kwethulwa kusasa. Okwakhathesi bekulendawo ezine kobulawayo ezokuhlaba kwalabo abavunyelweyo kuhlelo lokuqala. Indawo lezi isibhedlela sempilo, iMaqhawe Clinic, eMakhandeni Clinic lePrincess Margaret. Ngimele Studio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Kusenjalo abantwana besikolo abaningi babuyela ezikolo kusasa kulandela ukuvulwa kwazo ngeviki ephelileyo. Kuqale kwemukelwa abakugrade 7, form 4 labakuform 6. Okwamanje bonke abantwana bakhangelelwe ukuba bayabuyela ezikolo ngesikhathi kulabanye ababalizi abathi abafundisi ngenxa yokuthi baswela impahla yokuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19 leholo eliphansi. Uhulumende uthi uyazama ukulungisa konke okufunakala ezikolo ezavalwa kulandela ukuqhamuka kwegciwane le-COVID-19 yakenye. Umnumzana Obed Gudu wayengumsekeli kamongameli webandla le-Movement for Democratic Change elalikhokelwa nguNkosazana Thokozani Kuphe uthi ucabange ukungena kubandla le-ZANU-PF ngenxa yokuthi kugcwele ubandlululo, ubukhohlakali lokunye kumabandla aphikisayo eZimbabwe. UGudu owamukelwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa lomsekeli wakhe uNumzana Constantino Chiwenga ngesikhathi engena kubandla le-ZANU-PF utshele umsakazo we-Studio 7 ukuthi ubesekhathele ngokwenzakala kumabandla aphikisayo.
There was a lot of intolerance, a lot of regionalism, a lot of tribalism, not to mention the violence.
Kwakuxokozela kakhulu, kugcwele ubandlululo, ubukhohlakali lokunye okwenza ngizwe ngingumuntu olahlekileyo. Ukulwa okwenzakala kungcwathi uMorgan Tsvangirai kwangethusi. Laba ngabantu abephula isisekelo sombuso webandla labo.
Flagrantly disrespected its own constitution.
Uthi uzizwa ekhululekile emoyeni ngalokhu akwenzileyo.
It's just a question of finding a political home that dovetails with my own ideological benchmark.
Lokhu engikwenzileyo kuhambelana nemicabango yami kwezombusazwe okunjengokulwisana le-neo colonialism, imicabango yami yokulwela abantu kuzwekazi le-Afrika, ukulwela abantu abancindezelwa kakhulu. Ngilesifiso sokubathuthukisa, akulabandla elingelamaphutha, kodwa ngiyibone ukuba iZANU-PF yilo ikhaya lami.
Looking, taking into account my own deeply held ideological convictions, ZANU-PF was the home for me.
Kodwa isikhulumeli sebandla le-MTTT umnumzana Witness Dube uthi hamba juba baza kuchutha phambili.
Janisa kakhulu ukuzwa ubaba Obed Gudu esithi uchiye i-MTTT ngalezi zathu azinikayo ethi kulo kuganga, ukuganga konke, i-headquarter yokuganga ngokuzana ungumuntu osuke waba madola nzima wasekhathala wabulawa indlala ehambeni wasecabanga ukuthi kungcono nje azincengele indlala yakhe ngokudlala lokho okungadliwayo.
Lokhu kusekelwa ngudokotela Nkululeko Sibanda, isikhulumeli sikamongameli webandla le-MDC Alliance.
Obed Gudu udula khala ukuthi i-MDC Alliance akayazi ngoba akazange vele ayijoyine ukuze kubena namhlanje, ube vele ngumuntu engekho phakathi kwayo njalo engumuntu oyiliswayo. Ngalokho siyazi ukuthi kulesizathu sokuthi akhulume kubi ngathi.
Umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MTC Alliance umnumzana Felix Magalela Mafa uthi uGudu unjengebele lendlela.
Wangena ku-MDC nge-backdoor kavuthwanga, yikho limbona ephongweqa njengewabayi esuka lapha esiya laphana. Uvela ku-MDCT engena ku-MDC Kuphe, nango sebuyela futhi kuZANU-PF lapho wavela khona. Seqedile esithi iseko, wasuka kuZANU wangena ku-MDC waya ku-MDCT kaKuphe. Khathesi sebuyele lapho ozalwa khona. Yikho ke amaphupha njalo singake saqeda isikhathi ngakho.
Kula malunga ebandla le-MTC Alliance amaningi ngokuthiwa asengena kubandla le-ZANU-PF, selidilika ibandla elikhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa. Kodwa abalandeli balo bathi liqinisaka ibandla leli. Unkosazana Enira owasaziwa ngegama lokulingisa elithi Bimbayi kustudio 263 umabonakude ungcwatshwe namhla eZororo Cemetery eHarare. Unkosazana Nira ugwazwe ngabantu kwele South Africa ezihambela. Abantu abaningi bakhathazekile ngobhubha kukankosazana Nira. Omunye wabo unkosazana Thembeni Hlengimoyo oloba imidlalo kumabonakude.
Sizwa ubuhlungu ukulahlekelwa litalenti elingaku ananira ukuthi ulahleke esifaka buhlungu ephecheya kule South Africa. Ube umuntu o-gifted kakhulu, singathi ngumuntu ophiwe kakhulu esikhangele kumabonakude eku-acteni kakhulu. Bekwanisa ukudlala umlingiswa alright. I remember back sisakhula nje siqalisa nje ukungena kuzenezo zamafilimu. Isikhathi sangikhona sasisebenzela kumakorokoza sibona nje ukuthi amafilimu ayenziwa njani. I-Studio 263 yayingenye yamasobhizi yayidlala esakhula ngawo back then kuma 2000. She was very talented person kakhulu ananira and kubuhlungu ukuthi ufele sekwe-South Africa ezama ukudinga impilo.
Lo ngunkosazana Thembeni Hlengimoyo oloba imidlalo kumabonakude. Sixoxelaye ekubulawayo. Singahangeni kusigaba esilandelayo sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abantu abadabuka kuzwekazi le-Asia batshengisele izolo kwelemelika besithi kumele kumliswe ukukhahlanyezwa kwabanye babo abatshaywa ngabamhlophe abathi yibo abenza kwaba lo mkhuhlane we-COVID-19 osubulele abantu abedlula izigidi ezilikhulu 132 million emhlabeni wonke jikelele. Umongameli Joseph Biden uthi akumelanga abantu laba bahlutshwe ngoba kabalethanga umkhuhlane we-COVID-19. Abantu bavota namhla eCongo Republic lapho umongameli Denis Sassou Nguesso okhangelelwe ukuthi uzanqoba kukhetho lolu.
Senganamasiko wesenzi umandla mina baba mkhulu babelobola usenzi.
Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namhla sixoxa lenduna uThulani Mgobhojubane, induna kaMthwakazi ehlala eGoli. Uzanda kuya esigodlweni seNkosi uZwelithini osanda kufihlwa kwaZulu Natal.
Angibingelele sizwe sikamzilikazi kaMashobane noMambo.
Akusitshela ukuthi uhambe njani khonale esikodleni seNkosi.
Ngithi anginazise abantu bakethu ukuthi njengoba nazo ukuthi siye saphuma siya le kwaNongoma kwakhethwa umthandayo nethimba lamadoda amane la bengihamba nawo okuyithimba lami, sisiyobabaza sibabazela indlu yakwaZulu nesizwe sonke sakwaZulu. Ayengithi nje sibabazela nje amanguni wonke jikelele ngokukhothama kwengonyama isilo samabandla uBhejane Phume Sigqiwini uKing Goodwill Zwelithini kaBhekuzulu ingonyama yesizwe samaZulu.
Balamukele njani khona ngale esigodlweni?
Sifike sathola ukwamukeleka kahle sisizwe sikaMthwakazi, sathola ukunethezeka, sakwazi ukubabaza, sibabazela amazinyane noNdlunkulu basendlini yobukhosi. Konke lokho sikwenze kwenzeka ngentando kaNkulunkulu okungumvelinqangi osiphe amandla okuthi nathi siwazi ukugcina amadolo sikhuphuke njalo size siyofika khona esigodlweni kwakhethwa umthandayo. Abantu bakwaZulu njengoba nazi nani ukuthi sinobuhlobo obukhulu kabi esinabo nesizwe lesi samaZulu, okuyinto esiyiqakathekisa kakhulu thina ngoba ubuhlobo bethu siyabuqakathekisa ngoba nabo bebuqakathekisa ikakhulu bona abasendlunkulu yakwaZulu. Bafike basamukela kahle, sazizwa sisekhaya. Kwayintokozo kakhulu ukuthi bebone abanye babo abahamba nomunye wabo okuwumzilikazi kaMashobane eminyakeni eminenge edlule. Siye sababazela ke isilo samabandla konke kwahamba kahle wenziwa ke umsebenzi wokutshala isilo samabandla waba impumelelo konke lokho kube kusezandleni ziyamvela inqangi akuyena esikhothama kuye sonke
ugqiba okwalamhlanje babajubane
kibo bonke abazizwa belahlekelwe ngithi abaqine amadolo ngithi dudu ngini nonke ngiphinde ngithi dudu esizweni sakwaZulu ngithi dudu emazinyaneni esilo ngithi dudu nakubona uNkulunkulu besilo
hayike olamhlazi malapha kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu suku zonke sesixoxa lenduna uThulani Mgqoqojubane induna kaMthwakazi ehlala eGoli sithemba lokuthi siyahlangana singabaphilileyo njalo ngeviki ezayo okwamanje sike sizwe ezokholo lwesiKristu
ngiyalamukela kuhlelo fuselela umoya igama ngontungami lenkomo lamhlanje ngilomfundisi usenisipanda ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi
ngiyabingelela abalaleli namhlanje kusihlwa ngiyabonga njalo ukuamukelwa kulolu hlelo
usiphatheleni lamhlanje
bengifuna sikhangele umbhalo kaLuke chapter 18 verse 31 sithi lona ikizwi lenkosi uJesu wadonsela abalitshumi lambili eceleni wabatshela wathi sesisiya eJerusalem lapho konke okulotshiwe ngabaprofethi ngendodana yomuntu kuzagcwaliseka ngakho ke bengifuna sikhangele uhambo lukaJesu lapho esesiya eJerusalem lapho ayelanda khona ukuyabethelwa lapho ayelanda khona ukuyadubeka lapho ayelanda khona ukuyahlambazwa lapho uJesu owahamba esiya kuba imvana kaNkulunkulu eyafela izono zethu zonke bemfuthi unanzelele ukuthi mlaleli wami ubizo likaNkulunkulu aluzisiseki ngenxa yokuthi uJesu lapha ubabizela ukuthi ayekufa wayebabizela esigabeni sokuthi ngani usehlulekile ngani usenqotshiwe nxa wathelenga laphana esiphambanweni ekhafulelwe elo mqhele owameva edatshulelwe wathathelwa impahla zakhe kwakungani isitha sesinqobile kodwa kwakulubizo lwakhe uJesu lapho isitha esibona ngani sesinqotshiwe khona uNkulunkulu yena uyabebona ukunqoba kwethu lokunqoba kwentando yakhe ngakho ngifuna sinanzelele ukuthi ubizo lukaNkulunkulu olungaphezu kwempilo yakho langaphezu kwempilo zabanye abantu ngesikhathi esiningi abanye abantu abasoze bazwisise ukuthi wenzelani lokhu okwenzayo ikanti kuyabe kulubizo lukaNkulunkulu into ekhuthazayo ukuthi uJesu elenge esiphambanweni kwakungani unqotshiwe kodwa thina sonke siyakwazi ukuba waba lokunqoba okwaba ngokwethu sonke ngakho layo kunjalo empilweni yakho kule minye imimo okumbisimo ongena kiso okokuthi nxa omunye umuntu ekhangele uyabe cabanga ukuthi hayi umuntu lo sokuphelile obani kanti ngenxa yokuthi wena ungaphakathi kwenjongo kaNkulunkulu uyabo uhamba phakathi kohambo lokunqoba lapho ke bengacabangeli babona ngelanga lesithathu usuvulile waphuma ethuneni phakathi kwesimo ebesenzima ngifuna ukukhuthaza namhlanje ukuthi abanye ingxisi yabo zesithi nxa sokunje sembethelwe esiphambanweni yonke into isiphelile kanti hatshi izinto zikaNkulunkulu lobizo lwakhe aluzisiseki kwezinye isikhathi emuntwini wonke ngoba uNkulunkulu wenza izinto eziba opposite lezinto zemhlabeni lapho umhlaba ucabanga ukuthi umuntu usehlulekile uNkulunkulu yena yikho lapho aqalisa khona ukusebenza ekusesigabeni sokuthi unqobe manje akukwazithwena namhlanje empilweni yakho ungabe kumbe kulomkhuhlane ungabe kumbe kusemtshadweni wakho ungabe kumbe kuwumsebenzi wakho ungabe kumbe kuyizinto zemali zinotho ngabe bekuyilalabo umuntu esithi kambe nginza yenda nini ngizathola nini umtchato sokwehlule kodwa ngifuna ukukhuthaza namhlanje ukuthi uNkulunkulu lenjo yazi nginomunye umuntu othi uyahlala zabele 40 years fayilo kasachat kathi uNkulunkulu umlungisele umuntu wakhe abangahlangana kuphele sele 40 years ngabe sesele 20 years umbeze 25 umbeze 30 engxenye bezahlangana lomuntu ongawusuye lo uNkulunkulu ambekele yena ngakho ke ngifuna ukukhuthaza namhlanje ukuba ungabodangala injongo kaNkulunkulu izokufezeka empilweni yakho
akuyiphethe mfundisi
asithandazeni baba ngegama likaJesu sithandazela wonke umuntu odangaleyo wonke umuntu ocabanga ukuthi engxe yonke into isiphelile bakhuthaze ngomoya oyingcwele langezwi lakho kulabo abagulayo siyabathandazela baphilise ngegama likaJesu amen.
Lolo bekulohlelo fuselela umoya silomfundisi uSenisfanda tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami untungameli Nkomo.
Siyabonga kakhulu untungameli Nkomo. Sokuyisikhathi sohlelo lwabatsha.
Lingali tshona njani mthwaka komuhle zimpapo muhle ngiyalibingelela kuhlelo lwethu lwanamhlanje igama nguMike Gobe namhla kuhlelo sixoxa lo Robson Mhlubulo usomabhizimusi osakhulayo uMhlubulo uthengisa imbiza zokufaka amaluba lokunye okujiyeneyo uMhlubulo ngiyakwamukela kuhlelo awusitshela okuningi ngomsebenzi wakho
Sanibonani balaleli umsebenzi wami engiwuyenzayo umsebenzi wokubumba imbiza zokufaka amaluba ngisebenzisa amaplastic afana lezigubhu zamadrinki elizinatha elizilahla mina ngizihambe ngizidobha ngizibuthanisa ngemva kokuzibuthanisa ngiyazilungisa ngizikhathekhathe zibe imbiza ezinhle sengizifaka amabhenda ngilungise kube kuhle kokuthi usungafaka endlini noma ngaphandle eyadini noma ukulengisa ngapi noma ikuma functions sungasebenzisa ngoba ngilungisa langamavazi okufakela ama artificial flowers
yazi Robson inengi labatsha elizweni liyakhala lesithi elizweni akulamsebenzi kodwa wena usuthole indlela yokuziphandela usebenzisa ama plastic ulawuyila amazwi okupha abontanga ababona ngani akusela ndlela zokusiphandela elizweni
iqiniso lelo Mr. Gobe enenge lethu elabatsha siyakhala kakhulu sithi elizweni akulamsebenzi lami bengumunye wabanye abakhalayo besithi elizweni akulamsebenzi kodwa ngemva kwesikhathi ngabona ukuthi ukukhala akusizi into eqakathekileyo ukudinga into ongayenza wena ukuthi ube lomsebenzi ngoba imsebenzi lesilinda imsebenzi eqala ngabanye abantu so mina ngathatha ngayenza ukuthi lami ngiqale umsebenzi ongowami so ngakhona lokho mina ngithi kwabasha khangela lapho okhona ukuthi kuyini ongakuthatha ukusebenzisa kungaba yikulima kwindawo encane qala ngendawo encane udingi into engadingi imali eningi kodwa sungaqali into engakusiza empilweni ngoba lami nginje ngi-example womuntu owayehlupheka ngokudinga umsebenzi ngokudinga imali yokuqala ibhizinisi kodwa ngabona into eyingcekeza ama-plastic yizigubhu ngazidobha ngaqala eyami ibhizinisi so lawo usesomusha khangela lapho khona ukuthi kulane usungaqala enye into engadingi imali eningi efuna nje wena ingqondo zakho ukuthi uzisebenzise uqale into engakusiza
ayisa kuzwa Robson isikhathi sesidliwe ngumangoyi gciba ingxoxo yethu
imbiza engizilungisayo lama plastic ngezigubhu zihle kakhulu balaleli abafuna ukuzibona abafuna ukuthenga lingambamba kulabo abaseZimbabwe bangangithola bangamvakashela eChabalala kulabo abakhatshana abangafuni ukuthumela lokubona selingandithinta kunombolo ezithi 077 0724-324-576 kumbe selingathola kwenye namba 0777-324-578 ngenye nombolo elingathola kuyo mali kuthe kwenye
siluka ndaba liyamuzwa uRobson Mhlubulo usomabhizimusi osakhulayo siyabonga kakhulu Robson ngongela kuhlelo isikhathi isesedliwe ngumangoyi olevalisayo ngenjabulo igama lami nguMaikove mthwakazo muhle zimbapo muhle bye bye
Siyabonga Mike Hobe. Namhla silomajaha wodwa Ndlovu owaziwa ngegama lokucula elithi Jazz Marabini. Usanda kwethula indlekizane yengoma yomdumo wamakhosi iReggae.
Umbantu baseAfrika inobuzo. Ungani singazethe. Kana ungani singazethe.
Ngomyamle edume kakhulu eyindume ezulu ethandwa ngabantu ngendlela eyisimangaliso eZimbabwe eAfrika kuzo zonke indaba ithanda kakhulu ingoma le engichipileyo ngemva kwezisuku ezintathu ezidlulileyo ithi ja deliver us ingoma engiyizileyo ngomdumo wereggae esindebeni sithi umdumo wamakhosi umdumo wezihlengeni hayi bayithanda kakhulu abantu kakhulu kusho ukuthi ezindlela abantu bevele belinde ukuzwa umculo ongani uwehlukile kulalowo mhlawumbe ebengiwenza so ngakho kuyajabulisa ngabe kusukuma wonke umuntu kusunxa ungakasukumi hayi kusho ukuthi kumele usukume la uyilalele ingoma ngoba sengifonelwe ngabantu abaningi ngize ngifonelwe la nguThuthukani Cele lo obedlala lo Lucky Dube eyintshela ukuthi ingoma le uyaendoza is the best song so far in Africa. Ikungiphakamise kakhulu lami ukuthi ngizwe kwangijabulisa kakhulu ukuthi ngizwe ukuthi khona abantu abakhulu njengoThuthukani bayibonile le ngoma bayithanda. Emkambo wezingoma ingoma iyenza izimanga iyenza izimanga iyenza izimakhulu okungijabulisayo ukuthi abantu basekela ngendlela engumangaliso kuwo YouTube lapha kuzo zonke indawo abantu bayithanda njalo abasakaza abanengi sebeyithethi bayidlala kakhulu kuma radio stations so isihambile yazafika kubo Swaziland kade si kulomunye uDJ ufuna eZambia ngikhulumi ngeZimbabwe ngoba bayithanda kakhulu ngevike ezanza bendle interview lapha ku radio SAUK so kuhle kakhulu kubona abantu besukuma besekela umculo abamthandayo so ngakho ayi kunjabulisa kakhulu ukuthi indlela ehamba ngayo so abantu abahambe bafika ku YouTube bafike ba like ba subscribe kevele umculo engiwuthandayo ngasho njalo ngiyawuthanda kakhulu ikakhulu endlini kakhulu Bob Marley Peter Tosh ngumculo le message ngumculo ohlanganisa abantu kungakhethelekile ukuthi uvela ngapi komhlaba uma ungadlala umculo wereggae wonke umuntu uyawuzwisisa uyawunderstand ngoba umculo odumileyo njalo umculo othandwa ngabantu emhlabeni wonke jikelele ngakho ke ngendlela lingoma ehamba ngayo kusho ukuthi kusamele vele ngenze ialbum yayo iReggae so ngakho ke ivele ingoma zikhona zivele zikhona zifose ukufana tiphila mina nge studio ngifike ngifake izingoma ngenze ialbum ngenze labantu ialbum ngoba hayi bathanda kakhulu umculo iReggae lo mculo engivele ngiwenza ngakayenza iReggae ngizaqhubekeka lawo ngiwenza ngizabe ngirecorda kusho ukuthi ingathanda kakhulu ngizabe ngirecorda lo mculo ekade ngivele ngiwenza ngiphinde ngiregede umculo wereggae ngoba lawo lo kade ngivele ngiwenza ulabalandeli abaningi kakhulu lalo ireggae usuhlwangezelela-ke ukuthi abantu hawu kuse kuvele kube indumiso
ngokuhlelo lwalamhlanje wothi sikhangele ebesilazo sokulungiselelwa ukuhlatshwa kwabantu okwesibili ijekiseni yeSinopharm kungcwatshwa umlingisi olodumo u-Ian Nira obulewe kwele-South Africa. Siluqhuba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje ngolivalelisayo ngu-Gibbs Dube.